Iba under the Citizens Coalition for Change, elikokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, ele Movement for Democratic Change, elikokelwa ngumnumzana Takias Monzora, lele Zapu, gawakazisi uZulu ukuba ngobani abazancintisa ukhetho oluzayo. Waziwa kuphela ukuba inkokheli yamabandla la izancintisa ukhetho lokudinga umongameli omutsha. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, umnumzana Gift Osalo Siziba uthi ibandla lakhe selizaphutsha ukukhetha abazalimela ukhetho oluzayo.
Lama candidate producer ama manifesto abo phambili ke kwabantu abawanominata esithi validation process. Sisuka lapha kuma province asayenze ama validation sesizakhipha ke i-candidate list yabile abantu ke abazamela ke inhlanganiso ye-CCC. Sisiya phambili silungiselela ukhetho ke oluseduze masinyane.
Obona ngokuthula kwembiko kubandla le-MDCT, umnumzana Witness Dube uthi ibandla lakhe lizakwazisa uZulu ngabantu elibakhethileyo ngemva kokuba i-CCC isigcibe uhlelo lwe-Consensus Candidate Selection Process.
Ibandla lisakhangelisisa, lisahluzisisa labo okumele balimele. Sizananzelela ukuthi amanye amalunga ethu ngabantu akade singakwazi ukuthi bakithi kumbe bakubo TCC laba abachiwo. Ngakho okunye kwakhona sizaze silindele ukuthi o TCC baqede ukuthi sibe kwazi ukuthi abantu sithi silabo silabo ngeqiniso. Ngakho singatsho nje sithi sisiyafika iviki ezimbili mhlawumbe yodwa eyokugcina singakayi kunomination court, siyabe sesiphumise uluhlu lwethu leqotho ngoba kasifuni ukuyangeka sithi sesithi silabantu akade bevele bephaka okumele babuyele siwabona besebenza kuhle. Sesithola ukuthi mhlawumbe bafaka ama-application kwamanye amabandla.
Elinye njalo ibandla elifisa ukuncintisa ukhetho lolonyaka ngelezaphu, isikhulumeli sebandla leli umnumzana Msongelwa Ndlovu uthi akusensuku zatshwala bengakazi uZulu ngamabizo abantu abazancintisa ukhetho oluza kwenziwa mhlaka 23 Ncwabakazi.
Ama candidate wethu sizaba lomcimbi mhlaka 1 July where we will be announcing to the world ukuthi ngobani abazamela ibandla ukhetho oluzayo. So sicela abantu balinde kancane nje mhlaka 1 July eStanley Square siza unveil ama candidate.
Umnumzana Admire Maskati okubandla le-ZANU-PF uthi kusobala ukuba ibandla lakhe selilungiselele ukhetho oluzayo.
Kwenza futhi ukuthi ibandla leli lisuke selisiya kuma elections seliqinile njalo selilokubambana ngenxa yokuthi abantu babezikhethela umuntu abamfunayo ukuza yenza ukuthi loba nxa sebesiya kukhetho olukhulu lwama-harmonized elections bamvotele njalo bamsebenzele gadalala ukuthi awine nxa esengekela namanye amabandla abekhona kukhetho. So mbona ngathi ibandla le-ZANU-PF liyenze kuhle ngokunika abantu abakhankasayo amathuba afananayo ukuthi bakhankase. Kungakhathalekile ukuthi nguntanga, ngumama, ngubaba kumbe ngumlelo wenkululeko.
EZimbabwe lizaqhuba ukhetho lwamakhansila amalunga edale lephalamende lolokudinga umongameli omutsha. Ngimele i-27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.